lokhu kutshengisa ukuthi elemelika lizimisele ukusebenzisana leZimbabwe, makuyukuthi eleZimbabwe lalo lizimisele ukubana lenze ama-reforms lawo eleyamelika elathi wona ayenza ukuthi ubudlelwano babo bungahambi kahle. Sibonile ekupheleni komnyaka iZimbabwe iye ya-invitwa amanye amazwe e-Africa e-White House, and I think u-foreign minister uShaba nguye owarepresenta iZimbabwe lapho. Think leyi-ke yi-follow up ngoba kusho ukuthi uShaba kukhona izithembiso azenzayo. Siyazi ukuthi it's too early, but I believe ukuthi i-America is eager to know ukuthi iZimbabwe izimisele okunganani. Yikho bethumela u-deputy ambassador lo ukuthi ayikhulumisana lo Shaba labanye amanye ama-leaders eZimbabwe. Plus siyazi ukuthi iZimbabwe iya kukhetho kulo nyaka ozayo, so i-America i-interested kakhulu ukuthi ibone ukuthi iZimbabwe isiyenze amalungelo anjani ukuthi kube lo khetho olokuthula, olu-transparent, oluzovunyelwa ngabantu bonke.
Melika lizimisele na ukusebenzelana leZimbabwe?
Ele-America latsho kudala ukuthi lona lizimisele ukusebenzisana leZimbabwe. EleZimbabwe yilona elehluleka ukuthi lilungise izinto lezi ezibonwa i-America kumele zilungiswe, ezifana lokuthi kumele kube le-peace, kungabi le-violence, kube lakhetho olulungileyo. Uhulumende kumele abonakale esebenza ukulwisa i-corruption. Sibonile even ngo-December abafana labo unkosikazi ka-Tagrey lo mtakamnanga befakwa kulist yama-sanctions ngoba besaziwa bebonakala kwele-America bengabantu abancedisa ukucindezela inkululeko zabantu eZimbabwe. So iZimbabwe, I think from all along ele-Melika lasho ukuthi i-situation even eyama-sanctions i-quid pro quo, lingenza okuhle lathi sizoli-rewarda ngokuhle sikhiphe amanye ama-sanctions ngoba siyabe sibona ukuthi lizimisele. So iZimbabwe kumele kube yiyona etshengisayo deputy ambassador ukuthi sekulomehluko njalo bayalandela lezo zinto ezadimandwa i-America. Kubalulekile ukuthi kube le-feedback ngoba zikhona izinto lezithembiso ezenziwayo kuma-bilateral talks ayenziwa khonapho kuleyo meeting.